yebo kufanele ukuthi kuyenzakale kodwa ngesimo esikuso kathesi eZimbabwe Zimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyobeka imali yakhe kulizwe elinjengale Zimbabwe especially ma sibhekane nama elections kanje so siyabe singawazi ukuthi umuntu uzoba unjani so bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba
kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi
inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections ngoba i-government ilako ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu okuthi bafunde ama-elections njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi the electorate ukuthi bayakwanisa izinto so bayagcina sebethathe imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo msebenzi so umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyoinvesta eZimbabwe so kathesi abantu angeke bahambe njalo indaba yama bond note le yethusela ama investors akula muntu ongahambayo investor kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe uyabo uthengisa lokhu okuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela so into ehluphayo ukuthi ama investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba bengasozukuba kwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjenge rand ama US dollar.